Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 kuMbimbitho 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukuxokozela kuyaphambili ebandleni lezano PF endaweni ezijeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla olwama primaries olwenziwe ngempela nsonto.
Akasiqhubekeni silamadlale ethu alwisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayibhalisa emaofisini ayo asezigabeni ezehlukeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukuxokozela kuyaphambili kubandla lezano PF endaweni ezijeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla olama primaries oluqhutshwe ngempela sonto olokudinga abazalimela kukhetho olukhulu lwelizwe. Intatheli zindaba Studio 7 Ezra Chisa Spandau sethulela loludaba ngokuceleyo.
Inkokheli yezano PF obulawa iphathekile emhlanganweni phose ilanga lonke kuchukana ngezikhalazo zalabo abathi baqiliwe. Balili ukuthi banqumele kulomhlangano. Mnumzana Nicholas Masuku ngomunye okhala ngoqilwa kukhetho lokudinga ozamelele libandla kuSenate.
Ibizo lami kanye lakhitshwa alikho. Ngibatshelile laba abalampendulo ngoba khanye ukuthi mbhale izincwadi kuma-relevant offices, ngifake incwadi ku-chairman we-province, ngifake incwadi ku-chairman wama-veterans. Ngihambisa incwadi eHarare kulokhuzeni HQ. Ngihambisa incwadi kwamanye eHarare khona ngalama ukuthi bonke babone ukuthi izinto zami zimi njani on the ground. Angatholi joy up to now.
Osakhulayo uDumezeni Ngwenya uthi ubuqile obenziwe izinkokheli zebandla lakhe kuyayangisa.
We don't know ukuthi uCentral Committee usuphakathi. Awusafuni ukuthi abanye bangene babuye kuCentral Committee ngoba wena uphakathi. Awusafuni abanye abantu babuye kuleadership. But as thina nxa sikhangeliwe always hear upresident Emerson Mnangagwa sithena iZANU-PF is for the people. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuya kuZANU-PF. Now okubulawa ZANU-PF is for Mashaba and Mlungisi. So I don't know thina basifundisani kusasa uMlungisi loMashaba ukuthi sibe nokutsotsi, sibe isigebengu, sifundele ukuthi sibulale i-development.
Bakhona abajabule ngokunqoba kwabo kukhetho lolu. Unkosazana Tholakele Ndlovu ngumculi wengoma zokholo unqobile ukumela besifazana kudalela eParliamente ngaphansi kwe-Women's Quota.
Njengoba nesekhadri phaki so ngizizwe njabulile kakhulu ngabona kufanele ukuthi babumele phela omama bekhadri phaki. So ngiku-Women's Quota, Member of Parliament Women's Quota. So I'm very excited. Ngifuna ukusebenza nzima ngoba ngikhangelela ukuthi mase ngithole uminister uMthuli. Ngibona ngani ikhadi phakathi zabe idolobho elidlula wonke amadolobho la, the big city.
Umunye onqobileyo kukhetho lokudinga uzamela ibandla leZANU-PF kukhetho lwekhansili emele iPhumla South ngunkosi Nathi Ndlovu.
Kuma primary elections ethu bekungela bunzima obungaka. Ubunzima esihlangane lalo ludubo lokuswelakala kwamabizo abantu kumaseli lani lani into ezifana lazenezo ukuthi befake abantu ababafunayo abantwana abangakwanisa ukuthi bebathume kumbe umuntu abangakwanisa ukuthi bemthume yinto ebeluhlupho nje kibo. Kodwa ngokuthanda kwaNkulunkulu saya saphumelela sangena entweni.
Isikhulumi sebandla leZANU-PF obulawayo uMnumzana Archibald Chiponda uthi udaba lwabakhala ngokuqilwa luzahlolisiswa lidala eliphezulu lePolitbureau.
Bona sizahlolisa sibona lokhetho uhambe njani. Isisekelo sethu sebandla silengatsha zethu akunamphumela engenzakala singakuzenana njengenhlangano kodwa sisemasinya sisahlolisisa ukuthi sazi ukuthi umthetho uyaphindwa.
Abanye abazamelaleli bandla ukhetho oluzayo kobulawayo lwedalela eParliamente kuhlanganisela umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube lomsekeli kamphathi ntambo obona ngezokuthengiselana uRaj Modi abangene bengaphikiswanga kokanti umculi olodumo uSandra Ndebele uzancintisa kukhetho lecouncil emele ilokishi lephelandaba kobulawayo. Ngiyimele Studio 7 igama lami ngeza Jesus Banda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba wesinye isikhathi kaziphiwa izigwebu ezilingana lamacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli kodwa incitshi kwezombusazo zithi kuningi angakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini. Yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe, i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa. Kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezitholiswa amacala eZimbabwe. Ngakho-ke uhulumende wakhe uza kusa imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Similar courts in Kodri Park and Emnganini in Bulawayo, Mukoba in Gweru, Mucheke in Masingo, Sakumba.
Idale elifanayo lizafakwa eCaldry Park kobulawayo lasemkoba eGweru, eMcheke eMashingo, esakhuva lenangamvura laseGlenola leBudiriro eHarare.
Abohlangothi olweJudicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela eCaldry Park kobulawayo, imkhoba eseGweru, esakhuva lasedangamvura, eMtare, eMavuko, eGlenora, eHarare njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani lendleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa emaofisini ayo esezigabeni ezishiyeneyo kulandela ukugqitshwa kohlelo lwe-mobile voter registration izolo. Phansi kwalolu hlelo izekhi ibiphume ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Ukubhalisela ukuvota okuhlezi kusenziwa sikhathi sonke kuzaqhitshwa sokwedlule insuku ezimbili ngemva kokuba ilanga lokhetho selimenyezelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ekhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobuningi eZimbabwe Christian Alliance, umnumzana Nqobizi Thatonga.
Kubona ngathi uhlelo lokusingizelela ukurejista abantu ukuthi bekwanise ukuvota luhlelo olwenze kahle, kungathi kulo mnyaka kuyathembisa ukuthi abantu baluthakazelele lolu hlelo njalo futhi bakhona abatsha ababhalisileyo. Njalo futhi sithanda ukubonga inhlanganiso ebezizimele zodwa njengenhlanganiso ezingakusanganayo ikhuthaza abantu benkolo kumbe abamabandla atheniye ukuthi behambe yekuba yingxenye yokubhalisa lolu hlelo. Lokhu kwenza ukuthi umsebenzi wezekhi ube lula kakhulu.
Isibona yona izekhi ikhuthaza labo abalokhu bengakabhalisi ukuthi baye emahofisini ayo bayebhalisa ngoba kalukaphela uhlelo lokubhalisa. Ubona bekhona yini abasukayo mpela besiya emahofisini ezekhi kumbe abantu bafuna i-mobile voter registration lapho abalandwa khona bona izekhi?
Akufuna engathi uhlelo le-mobile voter registration lukhuthaza abantu kakhulu ukuthi bebekwazi okwenzakalayo endabeni. So sibona ngathi abantu bazahamba ngobuningi babo beyirejista ukuvota. Kodwa siyananzelela ukuthi ivili befuna ukuyarejista ukuvota akuba lezenqabelo ezifana nokuthi kule mali okumele bezibhadale. Nxa ufaka umzekeliso wakoBulawayo, umuntu nxa evela edawini enjengaseCowdery Park efuna ukuyarejista ukuvota eFarmona kumele egade kabili. Lokho kwesinye isikhathi kwenza ukuthi abantu bengananzeleli ukuqakatheka kokuyarejista ukuvota. Kodwa sinanzelela ngalesi sikhathi ukuthi i-blitz lane kumbe i-mobile registration yadizenzakala ibisezindaweni lapho ade kubonakala khona zekhathi zizikhona. Ezindaweni ezinjengabo-TM Hyper lapho ogadela khona abantu okuthenga khona abantu, sibona engathi lolu hlelo lwenza abantu bekwanise ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote kulolu khetho, kuyini ongakutsho kubo?
Kulabo abafisa ukubhalisa ukuvota, sithi ilungelo labo ukuthi bebe yingxenye yokubhalisa ukuvota. Ukuthi bavotela ubani, hayi lokho kungokwabo. Kodwa siyananzelela ukuthi from 2013 kuzokwela kathesi abantu abaningi ezimbabwe sebekuthakazela lolu hlelo lokuyavota. Njalo futhi siyananzelela ukuthi emakhaya abantu bebengavoti ngendlela okwenzakala khona ngayo, kodwa ngalezi nsuku sebeluthakazelela lolu hlelo lokuvota. Ngakho-ke ngiyakuthaza ukuthi labo abadondayo ukuvota ukuthi bebekwazi ukuthi ilungelo labo lokuthi behambe beyibhalise ukuvota, njalo bevotele umuntu abafisa kumbe ababone ngani uzathuthukisa izigaba zabo.
Lo umnumzana Nqobizi Thatonga ongowenhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi yeZimbabwe Christian Alliance, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Umsekeli kamongameli wakwele Melika unkosikazi Kamala Harris ukwele Ghana namhla lapho ancome khona umbuso kamongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe lokuthuthuka kwamabhizinisi abesifazana labatsha. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uHarris utshele intatheli izindaba esigodlweni selizwe leli ukuba ufisa kube le ntuthuko kuzwekazi le-Afrika njalo uzulu athole ukudla ngendlela eqondileyo. Wethekelela kwele Ghana ngesikhathi lithwele nzima kwezomnotho kanye lezomvikela. Ilizwe leli lingcelelane lamanye amazwe asekelwa ngele-Russia elisebenzisa inkampani yamasosha ye-Wagner Group elwisana lamalwecatsha. Unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana lomongameli Akufo-Addo ngodaba lolu njalo langokuthengiselana impahla etshiyeneyo phakathi kwele Melika lele Ghana. Esuka kwele Ghana uzakwethekelela kwele Tanzania lakwele Zambia lapho azakhuluma lenkokheli ngobudlelwano bemelika lamazwe la. Ele China lele Russia sephose agxila impande kuzwekazi le-Afrika. Elemelika alikuthakazeleli lokho. Ukuze sihlaze udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle esibukayo leyo ukuthi United States eyaziwa ngetechnology, ngolwazi, isibona kuqakathekile ukuthi layo ivuselele ubudlelwane bayo ne-Africa. Uthe kuzaba imali ezangena ukuthi kuvuswe economy emazweni e-Africa. Lokho yinto enhle engaletha imisebenzi e-Africa ngoba i-US ithenga izinto eziningi ezivela endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Abanye babuzile njalo ukuthi ingani engasoze ifike e-Nigeria le-South Africa. Ngoba i-Nigeria le-South Africa zaziwa ukuthi abantu abaningi vele base-Nigeria, over 200 million people. Kuthi South Africa layo iyaziwa njengelizwe elethe economy umkhonomi ome ngendlela engcono okwedlula amanye amazwe ase-Africa.
Mhm. Kodwa ke siyabona ke nare ukuthi eZimbabwe ke kagxobi khona ngale lo nkosikazi Jill Biden la kazange ahambe vele singathi siphatha amandla zakwelemelika zigxobi kambe ubona ngazani kuyanceda yini khonokho?
Kulusizi ukuthi isiphathamandla ze-America azifiki kwelakithi eZimbabwe ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-America. Siyazi ukuthi i-America ilokhu isithi amalungelo oluntu kahlonitshwa kweleZimbabwe, okwenza ukuthi nxa lokho kungalungiswanga kwelakithi, kungalungiswanga indaba zobugwelegwele i-corruption, kungalungiswanga indawo lokhetho oluhle abantuzukulwane zeZimbabwe zikhululeke, labo babona ngani ngeke basebenzelana lo hulumende ka-Mr. Mnangagwa.
Kodwa kuyanceda yini kumbe ngayo iMelika iyangena
ngeke lokho kusibisele muva ngoba kunje nje kulabantwana abaningi abavela eZimbabwe ababuya befunda lapha e-America. Baya befisa ukuthi lolo lwazi bebuye lalo ekhaya. Kuthi ukuthi sokunjalo amakhampani abangasebenzela amanye abona iZimbabwe ingasolizwe elihle lokuhamba besebenza khona ngenxa yokuthi kabathembi indlela okusetshenzwa ngayo indaba zemali, ukuthi imali yabelokhu ijintshwa-jintshwa, lokuthi emthethwandabeni amalungelo abantu njalo amalungelo amankampani kahlonitshwa.
Ye, siyabona njalo ele-China lele-Russia lawo ayenze okufanayo ukuthi babe sithekelela kuzwekazi le-Africa. Kambe singathi sokuyi-scramble for Africa part 2 na?
Ye, kukhanye i-Africa lezinto ezinhle, ama-minerals okumbiwayo, you know, o platinum, igolide, konke, lithium, so amazwe wonke akhanye gijimela e-Africa. Laba abanye bathi hayi asinandaba lokuthi abantu benu bakhangelela njani, asinandaba lokuthi lani abakhokheli kwesinye isikhathi likhanya lithatha amantshontsho khonapho, thina sizasebenzelana nani. Kodwa amanye amazwe athi hayi kumele nxa sizasebenzelana nani lihloniphe abantu izizukulwane zenu zeZimbabwe.
Umnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Boston khonapha eMelika. Amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane ezine ezilamakhulu amathathu alitshumi i-4310 kumkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa abawusungule ngomnyaka odluleyo. Embikweni owethulwe lamhla amapholisa athi inani leli likhutshulwe yikubotshwa kwabalitshumi lambili ngokutshona kwelanga izolo. Silokhe sikudaba olufanayo, abalwela ilungelo loluntu bathi bayaqhubeka ngemkhankaso yokuzama ukwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo khona okubhahileyo elizweni. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiqhube lo Councilor Mpumelelo Moyo ka-Ward 26 emganwini wobulawayo.
udaba lwezidakamizwa leli abantu abaningi baphathisile kakhulu lenhlangothi lengatsha eziningi ezigoqela amabandla echurch ikakhulu ibandla le-UCCSA okwakuthiwa yilondon kudala beligijima phambili linceda ukuthi libe lenza ama-awareness ngemikhuhlane langengozi edalwa izidakamizwa lezi khathesi sokungani sokuyehlile abantu sebengani sebesaba abantu sebengani bale-knowledge ngoba kwesinye isikhathi abantu singathi bebeselwa imfundiso kundaba lezi ezezidakamiswa la mapholisa asukumele phezulu sibili ake abopha labanye abazithengisayo singathi evale ama-sources of supply ngakho kulungani luyehla kakhulu siyabonga bonke abaphathekileyo kulokho inhlelo lezi eze-awareness iindaba zezidakamisa beze zibahe kakhulu khathesi lami inhlelo zami ziyalandela khathesi nge-easter ngikhangelele ukwenza futhi i-tournament yebhora yes-3 kusukela ngo-December ngenzi yokuqala ngayenze inye ngo-February khathesi ngo-April ngizayenze inye futhi yes-3 e-drug and substance awareness campaign awareness imfundiso ngiyabona ukuthi ilo ncedo ilo sizo kakhulu kubana abantu bebe le information besabe ingozi ezilethwa ngama-drugs njalo nxa siyenza ama-tournament siyatsho ukuthi siyafisa ukubancedisa kakhulu kwezemidlalo ukuthi besuke kuma-drugs yitopiki lami engithinta kakhulu kubana abanye bami abanye abanawo bami besuke kuma-drugs beyekelane lama-drugs ngoba ayingozi kakhulu ngiyabonga
uku-tournament le oyiqoqayo ubakhetha njani abazaphatheka kuyo njalo ubona ngani ukuthi uzabangela ukuthi be-cheerane lezidakamizo
ngiyabonga ku-tournament leyi ngithatha ama-youth emganwini ngiwatshela ukuthi ngaforma ama-team ebhora lawe-netball ngoba kwesinye isikhathi kunzima ukubona ukuthi lowo umntwana uyasebenzisa ama-drugs noma cha bayisebenzisa befihla kodwa nxa ubathatha wonke sithi ababuye kuma-sports yabo ukwazi ukuthi iningi labo basebenzisa ama-drugs ngoba batshona bengenzi lutho nxa betshona bengenzi lutho bagcina bekuma-drugs kodwa nxa bebuya kwezenguqu kwezemidlalo baya betshiyana lama-drugs lami kwesinye isikhathi lama-savings ami ngiyancedisa khonapha ukuthi ngithenge ukudla abantu bedle nxa bedlala ibhora ama-players i-last tournament engiyenze ngo-February bekulama-teams ayi-12 ayesoccer la-6 abe-netball so i-team esoccer atile about 15 players then singathi 15 times 12 teams then i-netball atile 6 teams singathi 6 times 10 players so bebebaningi sibili okujabulisayo ama-players kanye lama-coach abo laba-supporters i-ground adigcwele sibili okumangalisayo okujabulisayo okuthabisa lesigaba lozulu ukubana ukhansela abantwana besigabeni bephatheke kwezemidlalo kwezenguqu
lo kansela ka-Ward 26 emganwini kobulawayo umnumzana Mpumelelo Moyo okubandla le-Citizens Coalition for Change esixoxela ecingweni ekhona le kobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ngesikhathi imisebenzi yokuhlenga abawelwe ingozi yesavunguzane sama-tornadoes achaye adiliza imizi lezakhiwo ezabelweni ze-Alabama le-Mississippi khonapha eMelika iziphathamandla zalezi ndawo zezabelo lezikahulumende zithembise ukuphathisa imdeni elahlekelwe izihlobo kule ingozi etshiye ibulele abantu abangamachumi amabili lasithupha i-26. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso lokusabalaliswa kolwazi ngeminye imikhuhlane ethile abantu abaphila layo ngoba nxa lusilela kugcina kudala ukufuthelana ebantwini. Kubizwa umhlolo lobuthakathi bona bungekho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe utsethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imikhuhlane enjenge multiple sclerosis, Parkinson's disease, dementia, izithuthwane, cerebral palsy leminye endulo yayingaziwe esikweni labensundu. Ngakho ke ulwazi ngayo lokhe liphansi elizweni. Usikhica mfundo Paradeep Mahajan oyingcwethi kule imikhuhlane uthi ukusabalaliswa kolwazi ngayo kuqakathekile kakhulu ngoba kulakho ukuthi umuntu anikwe imithi yokuphila layo engamhlukuluzi kakhulu. Ikakhulu ngabantwana loba umuntu omdala okufana lesimo esecerebral palsy njengomzekeliso.
Here we can re-establish oxygen supply, we can restore the vascularity and improve the muscle functions back to the normal.
Uselela ukusebenza kwemithambo yomzimba umuntu enelise ukuhamba njalo.
Abenhlanganiso ezimela ababhekana lezimo ezinje bahlala bekhala ngodaba lokukhangelwa ngendlela engayisiyo phezu kwalabo abadibana lazo kumuli. Njalo kubangele ukukhathala kanti kuyikungazwisisi nje kuphela ngalezi zimo. Uprofessor Paradeep uthi okunye okudala inkingo kumele kunanzelelwe kuzimo ezifana nalezi ezamanyuro ikudla esikudlayo nje mihla ngemihla.
Foods which can instill the inflammation in the intestine and the body should be avoided.
Ashiyane lokudla okungabangela ukuvuvuka kwamathumbu emzimbeni lokuvuvuka kobuchopho ikakhulu lokudla okulethukela eliningi.
Umkhosazana Heather Peary wenhlanganiso emele abaledementia eZimbabwe uthi ukusilela kolwazi kwenza ukukhangelwa ngelihlo elibi kuqhubeke kuludubo kuleli kuphinde kubangele ukube abanye besalele ekutholeni ke uncedo lokwelatshwa lwakulwezinsuku ngoba kulokuthandabuza ikakhulu kwabensundu kulokho abangakuzwisisiyo.
Siludubo lokuthi asiyeqeli phezulu ekuzameni into ezingasisiza. Siyabe sinokhe sidedele emuva sithi baza ngenza so ngingavuka ngifilekeke. Unfortunately ngumkhuba esawufundiswayo ukuthi hayi ungakayenzi qala umelele abanye. So ukumelela kwethu khona lokhu kusibisela futhi emuva.
Umnumzana Pride Shon yiwa umqondisi wenhlanganiso yePlatform of Life Skills and Transformation Education Polite Africa uthi lokhu kugcina kubangela ukuphuza ukufinyelela indlela ezintsha ezitholakalayo emhlabeni jikelele ngapha kuzwekazi le-Afrika kusiya ngendlela esikhuliswa ngayo njengabensundu njalo lokusela nje.
Yes, they might be receptive to modern medicines, but it's expensive.
Yebo, abantu bangabe befisa ukwamukela indlela zakulezi nsuku kodwa ziyadula.
Ngezinye izikhathi lezi izimo zigcina zidala ingxabano emolini, elinye icele lisola elinye, kanti njalo kudale ukufuthelana sokubizwana ubuthakathi obungekhoyo. Indlela abensundu abakhuliswa ngayo kubikwa kubonakala abanye sebekhetha ukuyabuza kubo siyazi izinyanga, amapostoli, labanye abasebenza ke besebenzisa okomoya amaprofita, abanye beqonda kubodokotela. Kanti njalo abanye bedibanisa lokho. Ingcitshi zezempila kahle zithi imuli kazidinge ulwazi olwenelayo kuzimo ezinje ngoba ukusabalala kolwazi kungadlala indima enkulu kuphinde kwenze ube nganeno umthalo wokuphilisana labantu abalesimo sezempila kahle lesi ezimulini kuzihlobo labangani. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Namhlanje sicobungula uhlelo lomfanekiso wedocumentary eveza inkohlakalo yokuthengiswa kwamatshe aligugu phandle kwelizwe ephuma emsakazweni wezindaba zikamabonakude abe Al Jazeera. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.